So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthokazi omuhle ngolwesibili mhlaka 18 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele kwehliswe na imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo yeConstitutional Court. Abahlali benyathime abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo yeConstitutional Court. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili, $20,000 ngamunye. Kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona kumele babhadale inkulungwane $1,000 okuyimali yamabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba weConstitutional Court ngomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party, uMnumzana Divine Mhambi Wove, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. IConstitutional Court ilaye iPhalamende ngeviki edluleyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kuleviki kumele ibisihluzile lolu daba yavumelana ukuthi imali iyaqhubeka injalo njengokuhlelwa kwayo kumbe iyehliswa. Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho, iParliamentary Legal Committee, iyo ezaphatha lolu daba namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abancintisa kukhetho sebeqalile ukubhalisa enkantolo yeNomination Court phambilini kosuku olukhulu oluhleliweyo mhlaka 21 kulinyanga. Isikhulumeli sebandla leMDC uMnumzana Witness Dube uthi abebandla lakhe labo sebeqalisile ukubhalisa kepha ukhala ngemali ehlawulwayo.
Sisezeki njengebandla sisiyadinga ukuthi kube lama signatures abantu labo okumele basayinele labo abafaka amaphepha. Sibonile bebekhona bambalwa abantu abangela mabandla abazimeleyo akade labo bekhona. Kukhanya ukuthi bayabuzabuza ukuthi umsebenzi wakhona uhanjiswa njani. Kodwa sibe lohlupho esihlangane layo ukuthi omunye obefuna ba yi-candidate ka-councillor ephumula ugcine ethola ibizo lakhe lisemagwegwe kodwa lile address yephumula okuyikuthi from ward 26 eserejistwe kuward 29. So ngoba kazangayolungisisa akuseyi kutshintshwa. Okutshengisela ukuthi abantu lokho besiba lohlupho lokuthola amabizo abo, abanye babengazithola ngesikhathi sokuyachecka kumbe kuyaqaza ukuthi yonke into ingabe ime ngendlela. Lokho bethola nje ukumangaliswa okukhulu ukuthi amabizo kukhanya izeki ayenzanga umsebenzi oncomekayo.
Sike sezwa likhala ngokuthi imali ehlawuliswa abafuna ukuncintisa ama-candidates iningi kakhulu. Okuludaba oluke lwafika enkantolo yathi alulungiswe yiPhalamende. lilayo yini imali alayo imali ama candidates yenu
siloko sisakhala njengamanye amabandla ukuthi hayi imali le okumele ibhadalwe ngabantu ukuze bancintise inenge kakhulu esibona njengebandla ukuthi iba ngumgoqo ekutheni abantu babe loluhlu lwabantu abanengi abangekhekhetha kibo ubukhokheli kanti njalo kusuka kube ludaba lokuthi ilizwe selifuna ukuthi libe lokhetho olubhadalelwa ngabantu abancintisayo kukanti kumele kube yinto ebhadalwa nguhulumende ngokuthi uyabe ekwazi ukuthi lowo ngumsebenzi oqakathekileyo umsebenzi wokukhulisa intando kaZulu kweleZimbabwe so uhlupho lwemali lukhona asiziboni siyithola imali engafuneka yonke nxa kuyikuthi ama-candidates asingaze sifikelelo langa kuloko kufuneka 1,000 emuntwini asiziboni siyikwanisa leyo mali njalo kasiboni amanye amabandla ngaphandle kwe-ZANU-PF abangayikwanisa leyo mali ngoba kungela bandla licupha kuhulumende njalo silethemba lokuthi lokho okukhulunywe yinkantolo ye-constitution ecubungula i-constitution kulandelwa kwayo ukuthi kakulungisiswe yinto ezizalungisiswa sikhangelele ke thina njengebandla le-MDC ukuthi sisebenze lamanye amabandla o-SCC ola izanu abakhona bona bokuzanu abangabe belomqondo wokuthi idemokhrasi yethu akumelanga ibe le migoqo ivinjwe zimali ivinjwe into okungamelanga ziyivimbe kumele kuvulelwe labo abafunwa ngabantu bangavalwa yimali kube sokusibe ngathi sokuyibukho keli wabantu abacebileyo kuphela kumele kube ukukhokheli obuvele abantwini beZimbabwe bonke jikelele bethunywa ngabantu befeza intando kaZulu ukuze elizwe lithuthuke
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDC Abahlali benyatsime abangamashumi amathathu lasithupha 36 abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu besetheswa icala lokudiliza iwofisi yeZANU-PF kanye lezindlu zabanikazi enyatsime ngeviki edluleyo. Abantu laba bamiswe emthethweni laba kamantshi eChitungwiza izolo. Amagqwetha abo acela ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze icala labo lithethwe bevela ngekhaya. Igqwetha labasolwa umnumzana Freddy Masari Revu utshele iStudio 7 ukuthi umantshi uthe abasolwa laba kumele baqhubeke bevalelwe andubana ethule isinqumo kusicelo kusicelo sabo sebail uthe njalo abantu laba bamsulwa kanti njalo uthi abanye babo ngabantwana besikolo abalobufakazi bokuthi bebengekho lapho okubika kwenzakala khona lolu dlakela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi isekela uhlelo lokuthi ababalisi bakhalale umsebenzi ngolwesihlanu okulusuku lweInternational Day of the African Child bekhala ngeholo eliphansi. Uhlelo lolu luqoqwa ngababalisi abakumanyano abawubiza ngokuthi Teachers for US Dollar Movement. Lumanyana uthi ababalisi kumele baholiswe ngedola laseMelika futhi umbalisi othola imali ephansi kumele ahole inkulungwane yamadola elamakhulu aphezulu kwamabili 1260 US dollars. Sixoxele sikhulumeli siyathuzi umnumzana Themba kuye moyo yena othi labafundi akumelanga baye esikolo ngolwesihlanu.
Mhlaka 16 June ilanga lomntwana wase Africa phecelezi African Child Day sikhangelele ukuthi thina eZimbabwe lapha singayi ezikolweni izikolo zingabi lomuntu okhona ababalisi labantwana bezikolo okunye kwezizathu esikukhangelayo lapha liholo lababalisi imfundo eneleyo kumbe esuthisayo ebantwaneni bethu abangabafundi labantwana bethu njengoba thina ababalisi singabazali. Okunye esikukhangelayo yikuphepha ngesikhathi lesi sokhetho. Nxa sikhangela indlela okwenziwa ngayo ezikolo, ukusetshenziswa kwezikolo, ukwethuselwa kwababalisi, ukusetshenziswa kwabantwana emaralini, sithi-ke thina indlela okumele kwenziwa ngayo kayiguquke. Iholo lababalisi kalibuyele kuzinga elihle, and izinga elihle nxa sikhangela phecelezi okuthiwa yi-living wage, sikhangelele ukuthi umbalisi okugoqela lezinye izisebenzi zikahulumende bephiwe i-$1,260 kube yimali encane eholwa ngumuntu oqala ukusebenzela kumbe obalwa ukuthi uhola imali encane eyisisebenzi sikahulumende.
Khathesi ungathi vele umbalisi uhola malini njalo imenelisa okunganani?
Umbalisi kathesi eZimbabwe njengesisebenzi sonke sikahulumende kaholi. Angiboni ukuthi singakhuluma ngokuthi kuthiwa umbalisi uyahola, sikhuluma nge-RTGS, sikhuluma ngeZimbabwe bondi kumbe ibhondi kumbe idola. Ngokunjalo kuyinhlamba enkulu ukuthi ngikhuluma ukuthi umbalisi unikezwa 70,000 RTGS, kuyinhlamba enkulu kakhulu.
Lapha ubona libambana lonke njengababalisi ngitsho laba kubozimta lezinye inhlanganiso yini kumbe yini kuphela abe teachers for US dollar?
Uma sikhangela indaba yeholo ayisadingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukuphepha ezikolweni ngesikhathi sokhetho akudingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukusetshenziswa budlakadlaka ngabezopolitiki kwezikolo akudingi njalo amalunga e-ATUS okanye amalunga e-teachers for US dollar. Kudinga umuntu wonke ongumbalisi, kudinga umbalisi wonke. Okunye ngithanda ukuthi nguveze kumbe ngikutsho, i-teachers for US dollar igoqela ababalisi bonke, akukhathalekile ukuthi ngabayiphi inhlanganiso okanye i-union.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS. Izakhamizi zenkayi zikhala ngokudula kwezinto ezitolo zisithi lokhu sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla, nanko phela lasemasimini azitholanga lutho. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yikugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTorhwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Siyafele ngisenti siyabhema, kumele sigayise, akula mali ezitolo atesinto zankhona amaprize ankhona alubhetu. Isukela kuthiwa $3 amafutha kuthiwa $4 abanye bathi $5. Njalo ukuthi abeninkulume ndiyakwenza ukuthi i-five price control ngabona sibhethi ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Besifisa ukuthi ngakuyehlisa izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle. kuhle ngoba vele asivunanga kulala uto emasimini so asikwazi lokuthi vele siza kwenza kanjani lonyaka
umnumzana sithelo mpofu laye okhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuswelekwa kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo
indlala inenge bantwini ngoba vele already sesibolekana izimpuphu umuntu ahluleke khona ukuyibisi la ubonti abalimtile family vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle langakubhadala ngayo so le ntengo vele imbona yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhokhi ngoyeli susidlala zindumba zona ezoqeda idubo bonaba ukona amafutha
umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa yikusweleka kwamathuba emisebenzi
ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kwelapha ethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxanye uchise dinner enxanye ugamulile enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidilivelela inkuni khona bezokupheka ngama-five years umuntu khona bazokuthiwa yimali
ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu unkosikazi siphathisiwe mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola lemelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019
sokudula ama-wholesale amaningi kade sivela njengeekho cash iyabe iphezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lanxa uyithwele ngefoni wafaka lokuthi awula mali
umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla
sebezifisa ukuthi nxa kungaba lamalona nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment ugcwalisa ishopu yakho uyigcwalisa ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga ngesikhathi uthengisa lapho uyabuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabeyigweledile
unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana
ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank enye Zimbabwe Community Development Bank eyinye ngeye Women's Development Bank so zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities
abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba inengi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini
sikhangele okusemaphephandabeni namuhla inkundla yeZim Life ithi ibandla lemthwakazi Republic Party seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kweqembu labasekeli bezanu PF elizibiza ngokuthi Swikiro for ED elilamalunga aphume ephethe ibhakane lemfanekiso yamakhosi amaNdebele umzilikazi lolobhengula bendawonye labesishoneni usekuru kagubi lombuyane handa okulibhakane ebelibhalwe ukuthi ulobhengula umzilikazi labanye ababili laba ngamadlozi asekela umongameli Emmerson Mnangagwa iphephandaba le-Chronicle lona lithi ibandla lezanu PF lihamba phambili kumalungiselelo okhetho sokuyisikhathi sembiko yenu
linjani basakazi labalaleli ngihle ngihlala edabeni hhayi unowami umbono ngelizwe lasezimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye 5 years kubusa umuntu wasemathebeleland 5 years kubusa umuntu wasemashonaland ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana sinike sicabanga
Studio 7 sayibona nenkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli hey ha siyabezwa mpela abaphawula abantu baphawula silibatizana PF abafuna ukuthi kuyibuyele embusweni kodwa mina ngibona ngathi into ezosilimaza kakhulu ile into yokubandlululana le into yokudividana kahle kahle singama opposition party manje ungabheka iTripleC ngathi ihamba phambili but manje thina ithe sizoyiluzisa ngamavoti amanye ama-opposition party ukube kuthiwa kwenzeka kube baxhasa i-triple C bagcwalisa i-triple C ngamavoti amakhansila noma yini noma ingafaka emthwakazi nakhona kuyabe kulungile but le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi lento ibingenza kanjani ukuthi kube kuyakuba khona i-opposition party ethatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu because manje lento esifuna ukuyidala thina singakathatha umbuso yilento yokudividana into eyenziwa izandla and iyinto embi kakhulu yona le nto yokudividana into yokubandlululana iyinto embi kakhulu because yiyo into eyalimaza ilizwe kakhulu because ku-MDCT laphaya oku-triple C oku-MRP laphana kulabantu abanomqondo omuhle laphana ukuthi izimbabwe ngangaphambili kulabantu abanomqondo omuhle kakhulu so leyo mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthaniswa ihlanganiswe ibe into eyi-1
27 ninjani ya mna ngilana indaba yabantu laba abathi bajontshela inkomo bakhala ukujontshela inkomo lamadonki bebazahlala bekhala njalo nje besiyabikela amapholisa bethi bajontshela ngenxa yokuthi wona lawo masela vele ajontsha la mapholisa so bona into engazinceda ngabo ukuthi beloye izinja lezi ezivele zibajontshela beloyele ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke esikhathi belikhala ukuthi bajontshelwa ma bengakuloyanga ngabantu khonoko ababulali bengancengi labo beloye ngokuanti bona abanamandla okubulaya ukuthi abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoke bebabambe ngesikhathi bona bekhangele ithathe silindile silale sizezwa khona kufika le nto zakho kuyabalalisa abalala
emsakazweni ngompofu okhulumayo kuyala enkaya ngithi ake ngiphendule ubaba umantsheza osishiyela umngweni ngalo mbono awutshoyo ukuthi abantu bezimbabwe balunge kakhulu uqinisile ngampela ngampela uyazi sishiyela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami ngabe bezwa wena balalele ukuthi ngabe kwenziwa njani ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zinjalo abantu basezimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina kufana lengane ma ulazo ekhaya ungahlala uzishaya uzifake induku uzifake induku lanxa uphakamisa isandla ziyavika lanxa ungakhwehlela ziyavuma zithi yebo baba ukhwehlela ungazange wabiza muntu yikho okwenzeka ezimbabwe bese ngiza kubaba uthumi hambe yena ma esithi imali yasezimbabwe la amaphepha la akhona la esithi yimali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele imali yena njengoba enjalo enguthume engubaba enjalo uyayithanda yini yona imali yasezimbabwe ngeqiniso ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithandi ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumuntu wani othanda nje ukuthi abe ngumuntu ovumela yonke into ukuthi akhulume angaophozi into angakhuluma umbono wakho osuka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ukhuluma umbono wokuthi usapota izana ayikho into le ayikhulumayo kwabuthuma
Studio 7 ninjani hayi siyaphila bafowethu njengona ma elishini seqonise sondele bafowethu ngowami umbono bengingafisa ukubana ngabe senza siyahlangana singaba-opposition sizame ukubana sikhiphe le iparty eyole ebe in power for all these years almost 43 years kungelanto abayenzileyo ukuthi sizame ukuthi sixhase lo mfana ongazathi ulabalandeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani izanu p f le ngoba ayikho into esisenzele yona njalo ayikho into ezobe isenzele yehlulekile so loku ngakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane sihlangane sivoteni agenisile ubaba lo and then ke simbone ukusifakele umfana lothi omncane mhlawumbe ukhona umtshintsho ongaluyenza ngoba kulaba angiboni ukuthi khona abangakwenza behlulekile iminyaka all these 43 years bese-in power ayikho into abayenzileyo so ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusiya ngami ukuthi ngabe siyahlangana and then okuningi sesizokubona sekulandela ngiyabonga ngundlovu lakusweni waselubane ngiyabonga kakhulu
ye salibonani bahloniphe ku-studio 7 salibonani ngiphinde ngibuye futhi ntemba ivoyici lelike layizwa komunye unyaka ngake ngakhuluma ngohlelo esilalo olokuvula indlela siyizakhamuzi for abantwabethu from smelamela up to mkhampo secondary school esabona kulobungozi bokuthi abantwana bahamba kwelinye ihlathi elasabisa kakhulu leliyane lokuthi lezinhlathu yonke into ukuthi besisenkingeni ndithi nditshengise nje lamhlanje luqalile uhlelo lothi sathisiza kamuzi sakuleka ama-R100 per person yikho libona khonapho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba lizibona izakhamuzi lamhlanje I think we had 50 yezakhamizi ezibe khona for ulendlela siyabonga siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku studio 7 ukuthi abazali bazizwe beqaqathekile ngento abayenzayo siyabonga siyabonga bazali ngibonga kakhulu okukhulumayo ngu Kmoyo oyisizalwane sase simelamela khonapho la njalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo ye-Miami eFlorida namuhla ngemva kokuvulelwa amacala ngamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha ale mfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni esenqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump wetheswa njalo icala lokuvezela abanye limfihlo ngaphandle kwemvumo kahulumende. Kodwa uTrump uthi uyahlukuluzwa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ehlala eMelika njalo eyisiphathamandla se-MDC. Umnumzana Dan Moyo.
No one is above the law. Ngezindlela lokho kusho ukuthi akunandaba ukuthi ungubani noma ungformer president or noma nguwe olidayo opposition kuma Republicans ukuthi ube ngunext ukuthi uchallenge uBiden kuma elections ka-24 okusalayo mawenze icala kumele uthoniswe and the rule of law icho njalo ayikhethi. So lana oqhakathekileyo ukuthi abantu banakelele ukuthi wa okokuqala kulecala na elenziwa nguTrump makuyi ukuthi icala likhona therefore yes kumele athoniswe owesibili abantu kumele bazibuze khona ukuthi icala leli liqhakatheke kanganani kusecurity yelizwe leAmerica. And masikhangela amacala ayetheswe uTrump awungu-37 okhulume ngawo kulamanye lapho akhuluma even ngezikhali ze-nuclear ukuthi uTrump wayediscussa lezo zinto plus lokuthi agcine lezo mfihlo okungekho emthethweni licala elikhulu kakhulu lelo. So I think abantu noma ama-Republicans bemthanda uTrump okusalayo ukuthi kumele bananzelele ukuthi icala licala regardless ukuthi ngubani olenzile.
Ngokwakuqala lokho ukuthi umuntu ke waba ngumongameli weMelika avulelwe amacala enkantolo kuyiwa phambili leyo asiyonto esizabona isiba into yansuku zonke yini abanye abake baba ngumongameli labo sebevulelwa amacala.
Well, ma kuthi bawenza amacala then makavulwe. I think mina yinto enhle kakhulu ezofundisa abalandelayo engingathi ngama future presidents ukuthi ukuba ngupresident akuthi ukuthi wenza amacala. Uthembe ukuthi ngoba ungumongameli awusoze wethiswe lelo cala. So mina ngibona kuyinto ezoyenza ukuthi umongameli welizwe leli leAmerica kube ngumuntu omqotho, kube ngumuntu olandela umthetho. Makuyikuthi amacala ayavuleka for abanye abo president esebadlulayo, mina ngiyakwamukela lokho ukuthi makavulwe, kodwa abaningi bakhona siyazi ukuthi sebafa. So kuyabe sokuthagethe nje bona labo abo George Bush engingathi mhlawumbe umuntu angathi hey uGeorge Bush ulecala lokuthi waqala impi e-Iraq but kuyabe kumele ukuthi kunanzele kukhangelisiswe kahle ukuthi licala na alenzayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi uyisiphathamandla sebandla le-MDC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho kulandela ukulaywa kwalo inkantolo ye Constitutional Court. Abahlali benyatsimi abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-CCC balokhe bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven na. Asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.